Sena namasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo. Ye, lamhla ke uhlelo esikhulu ingxoxo yethu imayelana labo babakazi. Obabakazi abasekho kulezi nsuku, basabalele sebasemhlabeni wonke jikelele. So ke abasakhulayo abangamantombazana bachithiswa ngobani kulezi nsuku?
Kulezinsuku iningi lamantombazana sebechithiswa ngomama babo. Sekuleleyana indlela yokuthi umama sekwanisa ukuthi i-relationship yakhe lomntwana wenkazana amsondeze eduze, amelule, amtshele ukuthi noma nxa ulohluphi yabuyenzeli, but kuko abanye ubabakazi basasekhona lokhu besalandile amasiko besiyatshela ukuthi babakazi nangele-1, 2, 3 but akusavamanga njengakudala.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama?
Yabo abanye kulezi nsuku abanye babuza kubangani, abanye bezama ukuthi badingisise bezenzele bodwa, but omama kathesi umama nogogo yibo abantu esebedlale indima ukuthi nxa ukuthi ubabakazi bakho bebeka kungaselaplan fomeziteni yokumama umama kujeli umama wakho soza kulahlekile njalo asoza kuidentenini soza kuleegayida njengomzali ekutshengisa ukuthi lokhu kubi lokhu kakubi lokhu kuhle lokhu kakuhle nakubabakazi abanye. But kwezinye insuku kuvame umama uyathatha umntana kwenkazi nahlala phansi amelule amtshengise indlela ukuthi lokhu kwenzakala so lokhu akwenziwa so lokhu yenziwa so lokhu akwenziwa so hhayi ma uhambile uyalayela hhayi ma uhambile ungabuye ukuthi hhayi ma uhambile yenza ukuthi loba bakho engaboni ukuthi uhambile engingumama aphinde adlalinde naye ubangalabakazi.
Sikhathi vele kumele bechithisweni
abantwana abangamankazana into bazithethisayo zinto eziningi ezishahlekile. Okokuqala, umntwana wenkazana uma eseqalisa ukuthomba kumele umfundise umtshengise ukuthi nxa kuyukuthi usingene lezinto ezokuthi sithomba mntanani abantu abangobaba akufanelanga udlalele eduze kwabo. Lapha umuntu ongaba ma esithi kumele ungenze so, umuntu ongaba ma ekubamba lapha kumele ungavumi. Njalo kumele ukuthi nxa umntwana wenkazana eziphathe ngendleleni okuyabe sesenza ukuthi umntwana vele kumele umfundise wenze ukuthi naye khula azikwazi ukuthi lokhu kwakuthiwa kwenziwa umntwana wenkazana lokhu kuyenziwa umntwana wenkazana nxa lokhu ngikwenza kumelanga ukuthi abangibona ukuthi ngezinto ezinye umntwana wenkazana kumele uziphathe.
Ye, kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi?
Kuya ngokuthi umntwana umntwana onjani. Kuya ngokuthi sigogo sigoqile yini simanzi sagoqele ngathi sesinomile kini sisithi kuyasigoqa sigoqele hhayi asigoqele but ngavelikazi kusigoqa sisemanzi siyagoqeka nje sigoqeke kuhle ayi ngumntwana olalelayo ayingumntwana ohloniphayo ayingumntwana ozaziyo ayingumntwana oyazi imvelaphi yakhe ayingumntwana onesiko elihle onekusasenhle ingumntwana olandela uthixo kwabazali ekhaya.
Kosele ukugcina Madube.
Hayi siyabonga kakhulu but siyafisa ukuthi obabakazi nxa besasekhona abangabi lowo mhawu kungena nokungabi nomusa obantwana babane wabo kumbe abantwana abasekhaya kezobabakazi abathengise kuhle bahlalela ngaphansi babafundise indlela babatshengise ukuthi lokhu ngokubi lokhu ngokuhle kusiba kuhle kusanjani.
Sithatha leli thuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube, le yingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, sibongile ungadinwa lokusasa mama.
Babethethela amadlozi
begcina amasiko
wenu owakusenziwe mandulo.